okwenza amabizo abe mabili ubaba uHadebe onguye icandidate yeMPship eNkayi abantu besisithi masimnika icandidate esiyifunayo yena aqambe eyakhe ayifunayo mina ngahamba kucaucus point lo omunye wami umdudu Siziba wayengekho mina abantu ababe supporta mina babe ngu 20 ababe supporta umdudu zibabe ngu 4 then amanye amaward abanye babe ngene unopposed then amabizo ma esebuya sokubuya abantu ababe ngivele bengekho la ku caucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngiyenza kwe caucus wabuya sesithi kakwenziwe ama primary emawardini so thina sayali uku attend ama primaries akhe lawo ngoba u president wayekukhuluma clearly ukuthi kakusoze kube la ma primary elections ama primary elections akhona owayewenza aye elabantu bezana ngabantu labana babezodiliza ibandla babebuye ukuthi bezo supporta icandidate abayibonayo ukuthi izaluza ekucineni mhla ka 23 bese besithi mhla ka 23 bona sebe siyavotela ibandla labo then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no asingeke sisinjani siathende entweni enjalo we had to withdraw from ama primary elections akhe and abantu abaningi bazavotela ukansela wethu lo president wethu okuka MP ubaba lo asimbonanga engubaba oqondileyo abantu benkayi bonke bayakwazi ukuthi abantu abakhethwayo abangena unopposed ucaucus wabakhipha wafaka bakhe abafunwa nguye so umuntu onjalo uzaqhubeka yenza into yakhe ekukhambeni kwempilo yethu kusisiya phambili so uyaphambanisa ibandla besibona ingani kusho ukuthi sihle simblock before he goes anywhere thina upresident siyamsupporta at full cost siyamsupporta ibandla siyalithanda kakhulu
sixoxelaye umnumzana Hadebe uthi okokuqala waphuza emhlanganweni lapho okwakukhethwa khona lanxa sokulele bekwe elinye ilanga wafica ukuthi wena umnumzana Siziba ulosekelo oluningi okwedlula olwakho ungathi kwahamba njani lapha
ngiyakuzwa sithandekile uHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani ngiyesaba lokuthi ngithi umuntu omdala ukhuluma amanga ngikazange abuye emhlanganweni safika ngo 10 thina emhlanganweni lo saze sasuka ngo 5 ntambama njalo sasingasoze siwuattend ngoba sasingakwazi ukuthi kuzowenziwa ama primary vele wasengilandela emzini wami uHadebe lapho okwakungaba yi 9 kilometers from ipoint yona leyo esasikiyo wazofikisana lami sokusebusuku ngama 7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi mina uzanginika enye iposition of which leyo position mhlana we nomination court wamfonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position ngamtshela ukuthi hayi mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho mina ngiyenza engithunywe ngabantu angiyenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azonthatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nxa ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo, promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula and it was late ngabo 4. Kakhulume ngelanga ele caucus. Kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates. Akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo. Siyabe siziropa.
Sizwa ibandla lakho lisithi labo okuthiwa ngama double candidates njengani amaphepha enu okuthi lincintiswe awasayinwanga ngokusemthethweni ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha njalo babevunyelwe libandla na
angiyeke ngikutshela ukuthi sasayinelwa ngubani ngoba thina la namhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha thina sabizwa kwathiwa wonke umuntu kwafakwa ku-chat group ukuthi wonke umuntu owanominethwayo kahambe ezek enkayi center lapho sizathola khona amabizo ethu so thina sathola ona la amafomu ayekhona sasebenzisa wona sangenisa wona ukuthi ungubani osayinileyo we never knew that kwakulama signatures thina sacanga ukuthi ngxe yibo president yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine ukuthi ngabantu aba unlawful we never knew that.